Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 1 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Odokotela beparire nyatwa bathi umumo usufike kuzinga elibi kulesi sibhedlela ngenxa yokusilela kwezinto zokwelaphisa izigulane. Ibandla le-TCCC lithi selithumele iqula lalo ebhinga ukuyalondoloza ukuthula kulandela udlakela oluqhamuke siyabhuwa kuthangela izolo lapho elithi amalunga alo atshaywe ngabezanu PF. Kwezemidlalo iTunisia isiphumile kumidlalo ye-World Cup lancanje inqobe iFrance izolo. Kambe iCameroon yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi umumo usufike kuzinga elethusayo esibhedlela separire nyatwa eHarare ngenxa yokusilela kwezinto zokwelaphisa izigulane ezigoqela amaphilisi, igazi, amanzi kanye lemitshina yona ehlala ifile. Linhlanganiso iveze lokhu kuncwadi yezikhalazo eyilobele umqondisi walesi sibhedlela izolo, icela ukuhlangana laye ukuze baxoxisane ngalolu daba. Ukuma manzonzo komumo wesibhedlela lesi kuza ngesikhathi iningi lithukuthele phezu kwenyathelo likahulumende elokupha abaphathi ntambo bakhe ama-ministers lamalunga ephalamende izigidi lezigidi zemali yaseMelika. Amalunga ephalamende awamabandla omathathu anti awezanu PF TCCC MDCT aphiwe inkulungwane ezingamashumi amane $40,000 ilunga ngalinye. Kwathi abaphathi ntambo baphiwa ingxenye yesigidi $500,000 umuntu ngamunye. Iningi lithi le yimali edlalisiweyo ebimele isebenze ezibhedlela. Kolunye utaba olwehlukileyo, iziphathamandla ekolishini leBulawayo Polytechnic sezilobele abafundi zibaxwayisa ukuthi kabasavunyelwa ukugqoka izigcebhezana, izigqoko ezikhanyisa izitho zomzimba, amapatapata, amabhulukwe alengiswayo kukhanye ingamuva yomuntu, kanye lezinye impahla ezinjalo ezitshiyeneyo. Le yinto ecunule kakhulu abafundi. Ibandla le-TCCC lithi selithumele iqula leziphathamandla zalo ebhinga ukuthi ziyelondoloza ukuthula ngemva kodlakela oluqhamuke siyabhuwa kuthangela izolo lapho leli bandla elithi amalunga alo atshaywe khona ngabasekeli bezanu PF. Umeli webhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ufake imifanekiso eveza abantu abatshayiweyo balimala kakubi abopha igazi, waloba enkundleni yeTwitter esithi ngamalunga omdeni wakhe. Udlakela lolu luza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections awudinga amakhansila ayisithupha ebhinga. Kuqhamuke udlakela olufanayo e-insiza lasematobo ngesikhathi sama-by-elections asanda kwedlula. Ilunga le-TCCC yebhinga umnumzana Fanuel Chumazala Utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi omunye wabalimeleyo ulaliswe esibhedlela kuthi abanye babalekile emizini yabo.
Lapha ewadini 6 esikalendi kuthiwa umuntu oyedwa olimele kakhulu emaceleni ngapha langekhanda ekalungile sinje lapho kuthaywe khona abantu abaningi because kuthiwa abantu abangu-9 singakhangela njengalapho esiyakuzuza etenofu lapho kuthiwe khona omunye indoda walinyazwa kakhulu emaceleni ngapha lekhanda wathe uthe ephuma eshop ezithengela nje egqoke i-t-shirt ye-CCC kwabuya-ke imota ekade zibhaliwe ukuthi yi-ZANU-PF kunabantu kade begcwele emoteni lezo akade begqoke ama-t-shirt athengisela ukuthi ZANU-PF bathi sebesehlile-ke bamgijimisa umuntu lo baze bambamba baqalisa ukumthaya amacele wonke bathaya ngezinto zonke kade zelake ekalungwini iZANU-PF zicabangele ukuthi ingawina but I think sihlungu sobala kibo ukuthi awusoze bayiwine iwadi leyo.
Sikhuluma nje bangaphi abatshayiweyo libahambisile yini esibhedlela?
Sikhuluma nje abatshayiweyo okuqala lo okuwadi 6 esikalenze phakathi kobusuku izolo simhambise esibhedlela sedinga hospital but singahambisi esibhedlela samhambisa emapholiseni kwenzela ukuthi ayothola iziphoti egcweleyo but siworried kakhulu ngabantu abangapha esiyabhuwa abayibo abathayo kakhulu omunye befuna ukubulawa kuze kwakhala umbombo ebusuku lanamhla emini bekukhala umbombo so kwabe sebebuya-ke abantu bezanu besebefuna ukuthi beyohlasela futhi esibhedlela so then ithimu yethu idispesile bonke nalaba kade begula babalekeka egangeni ngikhuluma nginje bengixoxa labanye bami abasegangeni akhonale ekalungile esiyabuwa then bebedinga usenator sinaphanda onguye ne-team leader okuhamba ngale ukuthi kungani funa ukuthwala abantu laba abahambisedini so baze beyofika emzini wakhe belokhu bemdinga kodwa bamtholanga
bakhona abalokhe besesibhedlela
omunye lo okade sesikhosi siyabuzuba elokhu esesibhedlela kathesi edinga hospital laba abanye kade beseclinic so asikwazi sikhuluma nje ukuthi bangathi banyamalele begangeni labo kumbe baye emakhaya because abanye abakwanisi ukuhamba esikwaziyo ukuthi inani leli lizakhwela ngokuya kwesithathu because sizwa kuthiwa abantu laba ekuseni lemini bahambe futhi besenza khonoko
abantu labo banjani elithi ngabezanu-PF
esikwaziyo ukuthi kade bekhuluma ulimi lwesishona because bebengazi sisane labantu laba kade bebetshaya bebabuza imibuzo bona beshuleke ukuphendula ukuthi bafunani thina esikucabanginayo ukuthi abantu bakithi i-local ZANU-PF leyi khanya ngani ingise abantu bokuza khonale ukuthi bazobancedisa bona bezisaba ukuthi bengabonakali
umnumzana Fanuel Chumazala isakhamuzi sebhinga njalo ulilunga le-CCC usithandekile Mhlanga uxoxe njalo lesiphathamandla seZANU-PF emangweni munye umnumzana Kulakwashe Musaka yena othi abe-CCC yibo abahlasele amalunga eZANU-PF
okwenzakeleyo yikubana abantu be-CCC bethunywe ngu-Honorable Prince bathethe imota behamba lobaba uHebert Nampande former senator owe-Bhinga district lobaba uPatrick Nene u-former member of parliament oBhinga North bathwala ama-youth esiyabhuwa bewahambisa eKalungwizi lapha abantu beZANU-PF abavela endaweni ezijeneyo bezikempe le khonaphana becampaigna khonaphana bengikhona ngabachiya khona ngapho becampaigna kakuhle sibili lathi za-adresa abantu kodwa laba bahamba amaregeni abe-CCC besiyachaya abantu beZANU-PF kade bekempe eKalungwizi secondary school bavaleke ebusuku bangena egangeni abantu beZANU-PF besitinta bethi sokunzima ngapha abantu be-CCC ama-youth balapha bayasilwisa ekwenza ukuthi ukuthi ufonelwe amapolisa kuvulwe idokethi kodwa abantu laba be triple C baqhubekile njalo so bathi bebalwisa abezani PF labo babona sokunzima baxasukulwa so akulwa esingathi low nguye o right low nguye omubi bonke balwile ngabafana nje abasakhulayo afuna ukufundisa ukuthi hajhi bafana abasakhulayo lingaba ngumsindo lingalwi yibo nje kade besilwa ku ground
ngezenye indlela konke lokho abakuchoyo abe-CCC yokuthi bekulabantu abakholoma isishona kukhale imbobho njalo omunye ulalisiwe esibhedlela akusoqiniswa kwenzakala
lokho kuthiwa kulabantu besishoneni hatshi ngabantu abadala nje kade bevele bezikempele laba kade bevele becampaigna kuhle ngithemba lo chief ubabonile ngoba si-adresse uchief ekhona abantu laba bevele eHarare abavele endaweni ezijeneyo elizweni so akulabantu abalethiwe ukuthi bezoba ngaumsindo njalo akula mbhobho ekhalayo ebhinga abantu akulabantu abahanjiswe ebhinga hospital ngamama yina injuries bonke abe-triple C bahambile abezane PF labo banjani bahambile bayalatshwa esiyabhuwa clinic okungama-injuries okuncuncuncu ubaba u-honorable prince onguye u-MP ngumuntu othanda umsindo kakhulu ngabona ukuthi hayi lapha singadliwa lapha uyaqalisa umsindo ukwenzela ukuthi international community gijime ithi sokulomsindo kumele sikhumbule ukuthi nguye umuntu ohlukuluza umfazi umfazi waze wambalekela sibona amavidiyo umfazi etshaywa nguprince nguye umuntu abantu bebekwazi ukuthi sidila layo imafia so ngumuntu othuma abantu ukuthi bebangumsindo mina kuthanya enhlangane laye sakhulumisana egijime siya simathelele lapha kade eronge imatshi yokuthi bebangumsindo abantu bezane u-PF baleka kwacina seswele umuntu okuba ngayo umsindo njalo ngumuntu osebona ukuthi sekule pressure imali lezi abaziphiweyo ama-40,000 sefuna ukudivert attention yabantu
umnumzana kuda kwashe Monsaka ngowebandla lezanu PF ebhinga siza khulumisana lo mnumzana Prince Dubeko Sifanda umeli webhinga notha aziphendulele laye okukhulunywa ngumunsaka kunhlelo zethu ezilandelayo. IZimbabwe Gender Commission ithi lanxa kule mithetho evikela abesifazana efana lowe-Domestic Violence Act kanye lesisekelo sombuso welizwe iconstitution izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama ziyanda elizweni. Likhomishini iveze lokhu emhlanganweni ewenze ngomabonakude weZoom izolo obuqondane lomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama osaqhubeka we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Iningi labakade besemhlanganweni lobathi bakhathazekile ngenani eliqansayo lokwephulwa kwamalungelo phakathi kobulili ezweni kodwa khona kulomthetho okumele umelane lodlakela i-Domestic Violence Act. Lonyaka lomkhankaso unanzwa phansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls.
Siyakhathazeka kakhulu njengekhomishini lembana ukufaka umthetho obukhangele kakhulu singathi i-Domestic Violence Act kanye lezinye izisekelo ezinye ama-sections akhona kusisekelo sombuso afana lo-section 51 ekhuluma ngesizotha nobuntu bomuntu.
Umqondisi weZimbabwe Gender Commission kobulawayo umnumzana Dalubuhle Sibanda uchasisa asebekunanzelele ngalolu dubo elizweni.
Sithi kulabo abaphephileyo ama-survivors lomphakathi jikelele kumele baripote zonke indlela zodlame ukuze ubudlwangudlwangu lobu silwisane labo. Njalo futhi siyatsho njengeZimbabwe Gender Commission sithi kakuye phambili inhlelo zokukhusela amathuba kwezomnotho. Ungakhangela ama-survivors kodlame bajala ukuhlala besithi bahlalele abantwana kodwa ngaba lenhlelo zokuthi labo bathole ukuziphilisa abakwazi ukuthi bazimele basuke kulolu dlame. Njalo futhi siyatsho kakhulu le Zimbabwe Gender Commission ukuthi akuye phambili ukufundisa amantombazana ngoba amantombazana yiwo ikusasa lethu.
Usekelwe ngumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Bengicela ukuthi sifakeni amakhanda ethu ndawonye sisondelelane sibambane ukuze sikhulume ngalolu dlamuso oluthe lwaphungukuqiniki phakathi kwemizi phakathi kwezicinti.
Unkosikazi Debra Mugasa wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association yena ukhuthaze abesifazane lamantombazana ukuba bengafukameli udlakela. Umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence usungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women ugqitshwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhla ka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Ngimele umsakazo we Studio 7 kwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezenotho zithi uZulu weZimbabwe ubhekane lekhefu lekhisimosi elinzima kakhulu ngenxa yokudula kwezinto. Enye yalezingcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Ngokubona kwami udobo lwemali lulokhu lukhona lapha eZimbabwe ngoba sinabantu abathengisayo kodwa bafuna ama-profits amakhulu kakhulu. So kungaselani ukuthi abantu bazuze ama-bonus kumbe bazanikwa ama-bonus. Akubone enceda lutho ngoba intengo zizakhwela. Njalo nxa sikhangele sabona ukuthi ama-salary abe-low so even i-bonus yangkhona iyabe iphansi. So khathesi nxa sikhangele sabona ukuthi abantu abaningi baya bengakwazi ukuthi baphile babe nekhisimusi enhle futhi ngoba izimali zangkhona ziyabe zifilele. Uzobona ukuthi abantu abaningi khathesi sebesebenza imisebenzi emibili emithathu abakwamisayo abangenelisiyo abangasweti lutho kale bafake ithemba kudayastora. Kodwa even kunjalo uzabona ukuthi into ezifunakala nge-household ngenyanga inye ngayinye ziyabe zidura kakhulu sigcine sikuma-$81,000. Uzabona ukuthi khathesi kuNovemba abantu bayebelungiselela futhi into ezinjengamasofi awomnyaka ozayo. So uzabona ukuthi izimali ezeyo zitholakala ziningi kakhulu ukwedlula lezo ezitholakala kume ngabantu abasebenzayo one or two jobs khathesi.
Nxa uqathanisa umnyaka lo wedluleyo ka-21 lawona lo ka-22 ubona kuzaba ngcono yini lo nyaka?
Ungaba ngcono siya phambili kodwa khathesi i-COVID kungasenani ukuthi kayisekho. Abantu abaningi abakafiki lapho ababekhona i-COVID ingakabi khona. So kungaba ngcono ithemba ngelo ukuthi engxenye ukusukela ngo-2023 sisiya phambi kodwa okakhathesi ungakhangela i-entertainment industry iphansi, ungakhangela i-tourism industry iphansi, ungakhangela into eziningi iphansi. Amakhampani ayazama ukuvuka kungasenani ukuthi i-COVID isinesikhathi ingasahluphi kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INews Day ikhokhela ngodaba lwabodokotela asebethule ugwalo bekhonona ngokusilela kwemithi esibhedlela sePari Renyatwa kanye lokuhlaliswa ezindlini ezinethelayo. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise abantu beZimbabwe ukuthi bathande ilizwe labo. Soko isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 abasakazi laba laleli. Mina igama ngokuthembelana okonkala ngithuma enkanye kwamabhada ivillage. Angithandi ukuphawula, ngithanda nje ukuhlala ngilalela ngizwa imibono yabanye abantu. Kodwa kukhona osokungishise kwaze kwangenza ukuthi lami ngizame ukuthi ngike ngiphawule la. Maqondana lama labalandeli bebandla leli bathi sisisiwe. Hayi, bafowethu, bekani ukugxeka wonke amabandla, bekani ukugxeka wonke amabandla. Kube izaphu, hayi izaphu, idlalisa amavoti, kube i-MRP, hayi isetshenziswa izanu. Kanti lina lifuna kube njani madoda? Why lina lingayenziwa kwenu, lekele ukugxeka wonke umuntu? Iphathele ebhora izanu. Bekanani bezanu.
Studio 7, linjani lonke basakazi nabalalela amazimbabweni amahle. Ngilombuzo ebantwini bakithi kakhulu emathebeleleni south le north ukuthi bantu bakithi abanye sisekela izaphu, abanye TCC, abanye MRP, abanye kangaka. Kodwa umbuzo wami lapha ukuthi uba ngempela sifuna intuthuko, uba ngempela sifuna ikusasa lethu kanye lelabantwana esibazalayo ukuze babe lekusasa engcono, babe lemfundo. Ake sikhangeleni emhlubulweni wakithi ukuthi ungaye ofisini, uye ekhempi yamapholisa, uye ngaphi, uzathola abantu beMpumalanga ebabasebenza lapho ezikolo. Amatichala asekhona ngasuka eMpumalanga afundisa isiNdebele esiqhamukileyo. Ngike ngathola kwenye indawo kwesinye isikolo kubhalwe esiNdebeleni abantwana abafundisa uGrade 4 kuthiwa kumnyama tsu kufundisa umntwana wesikolo. Abantwana sebefundiswa amapoem ngolimi lwesiShona. So esikuchoyi ukuthi right nalowo muntu otufuna ukuqhamula ilizwe ngakomoya akulandebele lakomoya. Amabantu bakomoya ngamarobo singazi mhlawumbe engqenye mina emengingakwazi imbali kahle, kodwa iNdebele lakomoya, iNdebele lakorozi sengathi nje umqondisi mbona ngathi uzadlala ngengqondo zabaningi. Sekuthi ngabe siyadinga abantu esibonayo ukuthi lathi njengemathebelelendi, lathi njengabantu besiNdebeleni sike sibe lokusasa engcono. Imigwaqo yakithi ifile, izani ikhuluma ngokuthi igebha amadamu, akula damu lelilodwa eligebha kithi ngapha.
Salubonani Studio 7, linjani? Nasiyaphila, siyabonga izindaba ezingaka lesethulela zona ngokwenzakala elizweni lethu. Hayi, ngithi mphawule nje ikakhulu kulabo engiloku bezwa abafowethu besithi bona kasivoteleni TCC, sikhipheni zanu, sikhipheni zanu. Ngithi mina mphendule abantu abanjengabona labo ukuthi hayi, thina vele njengamaNdebele thina esesizwile imeseji evela kumqondisi, kasinawo umoya ukuthi sikhiphe uTCC, ngoba iTCC ayisithi esayifethwane esokuthi sifake izanu. Ngoba kuthiwa sikhiphe izanu, ngoba izanu ayisithi esayifakayo. Thina sithi phambili ngomqondisi, sithi phambili ngomthwakazi, ngoba enye futhi into enjabulisayo ukuthi abantu bakithi bayayizwa into ekhulunywa ngomqondisi. Bayizwa abantu abaningi kakhulu abalendlebe zokuzwa bayezwa. Laba balokhu besithi bona siyasikhipheni lokhu zenye izanu ngochamisa. Hayi, lizayikhipha lodi izanu ngochamisa.
Sabonani balandeli bakwa-Studio 7, bonke labasakazi. Hayi, siyabonga iindaba zenu elizinika zona esuku lamihla. Jabula namhlanje mina ngiyandi ngamazwi. Into engikhala ngayo esigabeni sakithi enzisa ubuhlungu, esigabeni sakithi eGwanda, ngizwa kuthiwa sekulobhinya osehluphile nje njalo uhlukumeza izalukazi kakhulu. Kanti ubhinya lo waye engabanjwa ngoba ngesikhathi sikamgabe lokhu bekungayenziwa lezi zinto lezi. Besikwazi ukuthi kungathiwanga kulobhinya bekulwesela eselihluphile endaweni, kusiyo phela iviki lo bhinya uyabe sebanjiwa, wagwetshwa, wavalelwa ejeni, wathatha amakhiva lahlela edamu. So manje-ke ngalesi sikhathi waye kuze kushaye lesi sikhathi lo muntu engatholakali njalo ngathi akuthathwa action nje. Kanti lisho ukuthi akusibantu bezanu bona aba nje, akusizenzo zezanu zonezi. Amina ngiyasola mina, uzivele ngathi lo mthetho sinqamukile lapha sinzi nje waphuma umgabe nje ngathi ayinto asahambi kahle la.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo iTunisia ihlasele okwesilo izolo yanqoba iFrance nge-1-0 emdlalweni weFIFA Soccer World Cup. Kodwa lokho akuyisizanga ngalutho ngoba ihle yagunyulwa kumidlalo le ngemva kokwehluleka ukuthola imiklomelo eyaneleyo. Namhla khona iMorocco izanqikilana leCanada, iCroatia izabhuqana leBelgium kuthi iJapan idlale leSpain. iGermany yona izaqoqwazana leCosta Rica. Sibuze umlandeli wenguqu uDifa Dube ukuthi ubona iMorocco idlala njani namuhla.
Phakathi kweMorocco leCanada umbona ngathi iMorocco iza kwenza ngcono. Sikhangela ukuthi iMorocco inqobe laphana ilizwe leCanada ukwenzela ukuthi la iqualify kuma group stages ayo iyenelise ukuthi iqhubeke iye ku next stage, ngoba njalo isehlandleni elingcono kakhulu elingenza ukuthi iphumelele ukwenzela ukuthi iye ku next stage. Okuyinto ekhangela ukuthi njengelizwe leAfrica abantu abaningi abeAfrica baseka kakhulu amazwe lawo aweAfrica alokho esaqhubeka esadlala laphana emidlalweni World Cup.
Iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo?
Lo ngumbuzo onzima kakhulu baba unkomo wakathesi, ngoba esikhathini esiningi kulokuba yimvama ukuthi sibone amaqembu amakhulu kusaziwa ukuthi kulamaqembu amakhulu afana nalabo afana nalabo France, amazwe amakhulu afana nalabo Germany, afana nalabo England, afana nalabo Brazil, sivama ukuthi siwabone kuyiwo anqobayo sonke isikhathi noma etshengisela ukuthi alokunqoba. Kodwa ke okwakathesi ngendlela okukhanya zibhuqana ngayo laphana angeke kuze uzikutsho sibili ukuthi eqinisweni yiphi enganqoba. Kodwa ke ngobuningi bethu sikhangelele ukuthi mhlawumbe njengoba iBrazil kuyiyo vele evame ukuthi yaziwe ngokuthi inqobe esikhathini esiningi ngenxa yokuthi iba lama players adlala ezingeni eliphezulu kakhulu. Abantu abaningi basakhangele njalo ukuthi iBrazil ukuthi kuzabe yiyo ezanqoba. Kodwa ke kusasenzima kakhulu khona ngenxa yokuthi sibona amaqembu noma ngithi amazwe amancane ebhuqa la amaqembu amakhulu, noma ebhuqa amazwe amakhulu la avame ukuba makhulu kwezebhola. Kodwa ke siloko sikhangele sitetlo amehlo sibona ukuthi kuyazalwa nkomoni elizweni laseQatar noma mhlambe. Kodwa ke lakhona bekungabe kuhle ukuthi siyibone indondo le isale Afrika, bekungabe into engabe enhle kakhulu ngoba iyabe iphakamisa iAfrika yonke ngokwayo.
Umnumzana Difa Dube ulandela ezemidlalo yeFIFA World Cup ekutshelwa khona le kweleQatar. Asazike ukuthi iyozala komoni. Siziphetheke ngokukhangela imbiko elifake kuFacebook lapha ekhasini lethu kudaba lwezicephezana ikolishi lakobulawayo elepoli litali safuna abantu abagqoka izicephezana. Bayathetha abantu lapha kulama comments amaningi. Kulothuba Ncube lapha uthi hayi khona la amanyala esiwabona egoli la ngezinye indlela uNcube uya kunqoma okwenziwe ileli kolishi. Umkhwamamba uthi benza kahle kakhulu lapho. Omunye layo uthi number one. Omunye ukhala ngepatapata lapho uthi le patapata lalo selivaliwe bakithi. Hayi, siyabonga ke sizishiyeke khonapho ezekuseni. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ezibuya ngesikhathi sika 7:30 kuyabe kuqaleke ezesishona ngo 7 o'clock entambama phela. Mina lani asidibaneni kweza kusasa ekuseni njalo. Igama lami nguNtunga Milinkomo. Nkololo kwana kwa Matuka Nduna. Mukwezwi buyanana makamu wangu.